Indaba leyo ngani iyahlupha kakhulu because okwakuqala ngibona ngani umuyo uMorgan Tsvangirai either wayenza imistake or wayenza ngabomo ukuthi enze ama-deputy president abe yi-3 because obviously ngokuchuza ama-deputy president ayi-3 wayesetshengisela ukuthi yena kalayo i-confidence ku-deputy president ekhona uThokozani Khubhe probably because engumama kumbe because elindebele. Okwesibili ngibona ngani uMakhubhe naye kwakumele kuyinto kwakhona ehle kubambe ekuqiniswe uMorgan Tsvangirai, but ngibona ngani uMorgan Tsvangirai laphana ngesikhathi kukhulunywa nge-alliance wayeketisa wabasebeka ama-views akhe abasobala ukuthi yena i-alliance kayithandi ngezizathu yena azibeka ngayo. So ngibona ngani khona kuyana kahle kwama-alian nature nabantu abaningi abaku-MDC okwakathesi ngiyabona ukuthi uyazama sibila ngazama, but ngibona ngani abantu laba vele sebemhambele phambili angimboni ithatha i-presidency ye-MDC. So umbuzo wokuthi uzahlala ebe ngu-deputy president ungezasuka, but imbuzo ukuthi angasuka uzakuya ngaphi because ngibona esenza the same mistake enzwa ngo-Westman ngo-2005 ukuthi aphume ephathini ubusuforma a-regional party that will not achieve okuya ngaphi uphinde ngelo lango uphinde uphenduke futhi okasa kunanzela ukuthi kude kathe sikaso-MP so kuzebe ngu-MP but I mean aso-MP wakhethwayo through i-ballot line MP wangena nge-quota system yabomama. So that means nxa sefuna ukuthi ebe ngu-MP kuzamele thing constituents uzakuyela amakhokho kami umvotele na nxa secompita labanye abantu. So bona ngani sosinene esingani asikho right, but she's a seasoned politician ngethemba uzathola indlela yokuthi yamanye kanjani.
Bakhona abathi kungayiwa ku-Congress yebandla le-MDCT unakho uMakhubhe ukuthi anqobe, ubona kusenzakala into?
Angikuboni konokho ngoba mina ngibona ngani abantu beZimbabwe abakazimisela ukuvotela umuntu ongumama ephinde abe lindebele ukuthi elide kumbe ekhokhele i-political party yeZimbabwe. So uMakhubhe unalokhuyana okuthiwa i-double tragedy, ngumama umuntu wesindebeleni and angibaboni i-majority yama-provinces la bemvotela ku-Congress. So angimboni ewina i-Congress ye-MDC.
Manje yena uMnumzana Chamisa umbona enqoba yini kukhetho nxa esekhangelane mathupha lo mongameli Emmerson Mnangagwa?
Kuzaba nzima kakhulu ngoba singananzela kathesi ukuthi yena kuyaliwa ku-MDC obviously baningi labo gudu sebekhuluma ngophume ngokuthi baphuma bezenzela imitako laphana bavele abantu bakhona bayalwa. So angimboni ehamba sikhuluma ngoThokozani Khubhe ongu-deputy president we-MDC ongumuntu onosekelo kwele Mandebeleni ngapha. So naye angamalaphana i-MDC izahambile iziqephuqephu zabantu angimboni uNelson Chamisa esenelisa ukuthi emuhle upresident uMnangagwa, ukanti laye uMnangagwa wakhona lawo lama-challenges akhe ephathi. So whoever ozanelisa ukuthi ethole abantu abaningi nguye ozawina, but ngibona ngani i-MDC ilama-challenges amaningi kakhulu esinxa singayiqathanisa lezanu. So angimboni uChamisa esenelisa ukuthi emuhle uMnangagwa kukhethelwe okulandelayo.